Ibandla lezanu PF selikhethe ngokusemthethweni uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumkhokheli walo ethatha isikhundla esithiwe sengasela muntu ngokususwa kobe nguMongameli uMnumzana Robert Mugabe. Uhle wakhethwa njalo ukulimela kukhetho lokudinga uMongameli ngomnyaka ozayo. Wamukele ngenjabulo lesi isikhundla wabonga ibandla lakhe ngokumethemba ukuthi alikhokhele kanye lelizwe. Utshele abalandeli abakade besemhlanganweni lo ukuthi sokumele baqalise ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo. Ubekhangelelwe ukukhetha abasekeli bakhe ababili kodwa wathi uza kwenza lokhu kunsukana ezilandelayo. Ugcine kodwa ikhetha onobhala wedale lePolitbureau abagoqela uMnumzana Patrick Namasa, uMnumzana Obed Mpofu, uNkosikazi Opha Mchinguri Kashiri, obesengumgcini sihlalo webandla lezanu PF, labanye abafakwe ezikhundleni ezivuleke ngokuxotshwa kwamalunga ecele le-G40. Obe ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe ubengekho emhlanganweni lo lomkakhe uNkosikazi Grace Mugabe owaxotshwa labanye bakhe okwathiwa sebehluthene intambo zombuso ezaziphethwe ngumongameli Mugabe esesengumongameli. Ibutho lancedisana licele lezanu PF elibizwa ngokuthi yiLacoste ukuthi lisuse uMugabe embusweni ngenkani loba nje lilokhu lisithi kalizange lihluthune intambo zombuso welizwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMavis Gama obesemhlanganweni lo uchasisa okubonileyo sizixoxa laye khonapha kuhlelo esecingweni. Siyakwamukela Mavis Gama.
Niyabonga litshona njani balaleli. Okunye kokwenzakale lapha emhlanganweni ukuba kube lesicelo esivele kubomama abafuna amalunga lawa axotshwayo ewe awe-G40 abalisa uNkosikazi Grace Mugabe uJonathan Moyo kanye loMnumzana Sylvia Kasikwere ukuthi balethwe ekhaya babhekane namacala abo babotshwe bajeziswe labo nxa bethe batholakala licala. Kukhethwe njalo abanye abambalwa ukusila ibandla leli ababalisa omunye ngoba kubutho uMajor General Edelbert Rugege yena obekwe kusikhundla osekuba ngukomisariat. Lesi sikhundla-ke ngilesiyana sokukhankasela kumbe ngithi mina ukudinga usekelo ebantwini njengoba ilizwe selikhanyelele ukubhekana lokhetho. Sikhuluma phezu kokhetho uthi yena ukhetho oluzayo lomnyaka ka-2018 kakumelanga lube lodlakela. Kasikho isidingo sokuba lodlakela, wathi njalo vele labo abamabandla aphikisayo akasesekho asaqinela kangako. Ngakho ukhangelele ukuba ibandla lezanu PF lize ngoba ngokwedlulise amalawulo. Wathi yena usiyafika isikhathi sokhetho ngomnyaka ozayo uthembisa uZulu ukuba kuyabe sekwakhiwe izindlu ezizinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 houses ukuze abantu bathole indawo yokuhlala. Uthe sekhuluma ngezokulima wathi uhlelo lokwana luka-president olokunikeza usizo lwempahla yokulimisa presidential scheme seliyasabalala lufinyelele kuyo yonke imizi kube omunye umuntu wonke athole lolo sizo alime abe sethola isivuno esingcono. Kuthe kusiya kuhlangothi lwabomama kukhethwe uNkosikazi Lebhuchi Nomona ukuthi abe nguye okhokhela esiyisikhundla esithiwe nguNkosikazi Grace Mugabe ngemva kokuxotshwa kwakhe yena obekhokhela uhlangothi lwabesifazane. Wathi-ke kundaba zabasekeli bakhe lanxa uZulu obekhona kulo mhlangano ebelindele khonokho badanile abantu kodwa bathi bakhangelela ukuthi bazokuza ukuthi ngobani abazakhethwa.
Ngubambe umlomo khonapho mbijana ungaqhubeki kodwa umomo ubunjani nxa ikhuluma isethula la mazwi abantu bebenjabe bewamukela ngokuthaba yini bekulokuthokoza kuyini okubonileyo nje ngomoma athi khona
bebejabule kodwa kuthe kusukuma uphathi intambo wedolobha leHarare uNkosikazi Chikukwa abantu bamhoza betshengisa ukuthi vele kabamthakazeleli kwaba lokuxokozela kwaba lomsindo. Abantu vele uthe ekhuluma esethula amanzi akhe akekho obemlalele. njalo bebedubeka abanye abakhokheli kade belokhu bekulomhlangano nxa besithi batshaya izilogan lokhu besajayele umnumzana Robert Mugabe bebegagasa-ke begcina sebephambanisa endaweni yokuthi bakhulume igama likalo okhona begcina sebekhuluma elalo isikhundla
bakhona abanye abakwenzileyo
waza umaphandle kwalapho kade kusenzelwa khona umhlangano efele ibhakana ebelibhala ukuthi umnangagwa wabulala umngane wakhe uthethwe ngabasotsha ngemva kwalokho waya kwethulwa emapholiseni ungaba yimphenza ngale ngesikhathi umnumzana mnangagwa ephakathi okukhuluma esethula umbiko wakhe wokugqiba umsebenzi walamhlanje kodwa-ke sikhangele kwezempahla namhla bekungagqokwanga mpahla yebandla ngaphandle kwakhena umnangagwa lo mkakhe ade begqoke ilembu lebandla njengalokho esivele sikujwayele leli lembu lilomfanekiso wakhe kanye lo nkosikazi ungwelaye ongu-deputy commissariat nguye kade inengi bebegqoke ama-t-shirt nje abengela uso bomuntu sizike phambili nxa ngokuya kwesikhathi ukuthi babe sebelokhu beqhubeka yini bengagqoki izembatho ezilobuso bomuntu
okunye njalo okuqakathekileyo okubonileyo kuyini
abantu babuyile ngobunengi njalo umhlangano uhambe kuhle bekuthulisekile babuyile besedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 7,000 abantu ababuyileyo kulo mhlangano ekugqibeni kwalo mhlangano-ke kuphiwe umuntu wonke kuthiwe uyaphiwa ihampa okuyisipho obekugoqela orayisi labochukela kanye lamafutha okuphekisa okuyinto esengamangalisa intathelizindaba labanye kodwa-ke nxa sithe sidingisisa kwatholakala ukuthi ngenye impahla eyayithe yadingwa ngunkosikazi Grace Mugabe ebisasalele akade belokho beyiqedisa leyo mpahla ukunikeza uZulu okunye njalo yikuthi
ukhanyasobala
ukuthi abakubutho lokhu bengena besiba lezikhundla ebandleni singakhangela kupolity bill sikungeniswe ababili abakubutho ababalisa u-marshal Terence Shiri kanye lo major general Somoyo aba-ke bekuyinkokheli yakubutho kathesi sebekwezombusazwe ungani uyaqinisa kumbe uyababonga laba abakubutho sesimbona njalo sefake ukhombiza ozabona ukukhankasela ukhetho u-major general Engelbert Rugege abantu babona ingani esikhulumisane labo abantu nje maphaza abangathi bebandla le-ZANU-P F bathi hhayi lokhu yikubonga njalo lokuqinisa lokuphumela egcekeni ukuthi bekuvele ilizwe leli libuswa ngabakubutho lokhu yikuziveza nje emhlanganweni kanye lakuhulumente
hhayi kuyezwakala hhayi sibongile kakhulu ukuxoxa lawe ukuhlela
ngibongile
yebo ke balaleli lo bekuyintathela izindaba yethu uMavis Gama obesikhuluma laye obesemhlanganweni owe-Congress yebandla le-ZANU-P F njalo silokhu sikudaba lomhlangano lo sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe yena othi mhlawumbe kule ngxaki ebhekane lomnumzana Mnangagwa ekukhetheni abasekeli bakhe
ngoba phela vele umsekeli womongameli ngesekelo sombuso vele ufanele akhulume nguye president kuba ufanele amkhulume khonapha esevuma isikhundla sakhona ngibona ngathi kungaba kulokuxabana okuthize ngenxa yokuthi siyazivikela abantu ezanu-P F ahlale besibabana kuthi kwakhathesi nje ungananzeleli ukuthi ugeneral Chiwenga wayengumuntu owayevele ekhangelelwe ukuthi uza kuba ngumsekelo kamongameli kodwa antsho uba nguvele ukuthi kwakhona kufanele kufakwe umuntu ongumama yi-old border kodwa mbona ngathi mina kuphabana kwakhona khonokho kukhona ukuthi bazafanele baqondane lapho ukuthi bafake yena uJiwenga ambuntu indaba yakhona bazayigcina kuze kufike nini sibakhuluma abathwana nxa umuntu elibutho esekhiphe ihovorosi yakhe leyani esibutho siyabe siyefanele ukuthi bamfake isibuthiso umoyo emsebenzini ambuntu kuyethusa ukuthi lwa kipi ovoro chake agoli kunda siyaba umtela munga mene awantu ya zanu pia wabili kina sewa ndaka ituwa ya mjana
ogune ngige ukukulinyo ngu munga mene mnanga kwa uzwa gale kuluma ukumisanu mlo talabanye njaluti ele zanu pia liza nanza malunge lwa bandu kukwala malunge lwe zitabani
ya ukanya vele nga agu ukulumo sili ukulume munga mnanga kwa ukuluma vele ito ezi sega yo etanga mabantu ukuthi uzakwenza kuba sizakwenze hayi asibe sifuna ngakho okay kodwa ungaziyazi uze lokho kuma-provincial committee meeting yabo inhlangano yabo ema-province bengakahambi i-congress abantu bakhona babevele ekhuluma besithi hatshi singabe silokhu esicabanga owakudala laba babejipho ukuthi babe nesitabethuseli so kukhanya ukuthi yena umnanga kwasekhangelele ukhetho lika-2018 lokuthi athathe ezinyizisekeli ze-opposition ngibona ngathi mina inkulumo zakhe uzakwenza angikhulukuthi kule choice ala ukuthi ahuge abantu abaningi ukuthi bamvotele.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseHarare.